Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Ivanza Zeninga obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izwi lokandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 Zibandlela 2024 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hhayi akusoze kubancede.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukela isinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alichumi lasikhombisa abefuna ukuthi bengamiswa ukuthi bancintise.
President wezamphilo abaminista ngezamphilo nakuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngomuntu wezamphilo ongaliyo nokhulumeni ongayenziyo izinto ezingela ntuthuko phakathi eningakuthi uhambe ephalamenti uyoba umsindo.
Ivandla lezanu PF lisungula umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni seChabalala phelandaba lapho ivandla le-CCC elibophane khona imisila.
Abe yeyothi ngifuna ukubabonga kakhulu ngomsebenzi abawenza yinilabo sokaphethi ngikhuluma kanje sisezinye indawo esizibona ukuthi lapho sifikela khona abantu beshiya izinto ziyayo in-place so babambe umsebenzi omkhulu kakhulu.
Abezempilakahle babhodabhoda ngezigaba bekhulumisana lozulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera wona usubulele abantu abedlula amakhulu amathathu 300. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele ngesinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alichumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalela ephalamende. Umahluleli wedalela High Court uJustice PC Rai Kwenda esethula isinqumo izolo uthe isicelo esibekwe ngabe CCC edale kasihlelwanga kakuhle ngoba amagqwetha ebandlaleli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe-CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edalela ephalamende kwakungekho emthethweni besithi kabamazi uChabangu ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Omunye wabasebenza loChabangu umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi bekuvele kumgceke ukuthi umahluleli uzathatha sinqumo bani.
Isinqumo lesi nxa kulaba lokhu besakhumbula last week sikhuluma ngakho ukuthi hayi Chabalala sizinda sizanqoba ngoba ngisitsho nje ukuthi hayi sile candidate eyodwa engumo blessing. So yikho ke ngatsho futhi ukuthi hayi asila madabu candidate lekhathesi as we go ahead ngoba sabe sesikuhlelile kuhle ukuthi kube le one omema u-PC. Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede. Khonokho engangikutshile ngibona ekhodi kuphume ngaleyo ndlela. Yikho ke hayi siyakujabulela khonokho ukuthi yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa siya kuma-elections iparty ibe lo muntu oyedwa ngemva kokukhulumisana lokulungisa izinto eziningi. Yikho esikwenzileyo hayi siyajabula kakhulu bevele sikukhangelele into enjalo.
Manje aliboni abanye kade befuna ukuthi bavotele umnumzana Gift Ostalos Siziba bazakhalala ukuvotela uMathembo.
Abalandeli bephathi isikhathi eziningi abavoteli umuntu bese abantu bavotela iphathi ngoba okuyinayo iphathi akusiwo umuntu. Yikho ke lo mntwana lanxa esewinile uwine liphathi hayi iphathi bayithanda bazayivotela yiyo abayimelayo ngoba sonke singaphansi kwebandla lephathi.
Manje njengoba umkhokheli webandla engani yena ubefuna ukuthi umnumzana Gift Siziba kube nguye oncintisayo lizakhankasa njani?
lento yakwazi ukuthi yikho evele injongo esayisilungisa ukuthi kasikhangelelanga ukuthi umuntu oyedwa abe nguye okheda abantu abaxhasa ibandla. Yikuyisifiso sethu ukuthi sihlalisane phansi siwenisane singabantu bokuyena leyo ndawo bese sikheda umuntu ofunwa ngabantu. Ayisikho ukuthi umuntu ofuna ukuthi angene ekhethweni ufunwa ngomhlanga. Yebo, ngingafisa ukuthi ngimfune kodwa sokufanele ngikhulumisane ndaba kwentwe bekuleyo ndawo bevumelane lami kumbe bayale, kodwa nxa bethe bayala sokungumlando wami lami ukuthi ngisekele yalo ukhoda. Hayi, ngithemba upresident uzasekela yena lo ukhoda.
Kahle kahle umnumzana Siziba yena waqotshelwana edale leParliament.
Njengoba sisisho ukuthi kufanele kuhlaliswane phansi abantu ngeconstituency ngeconstituency bethu ukuthi bafuna ubani. Pho njengoba kuzange kwenzakale lokho abantu babe ngunguna ukuthi hayi uphongubona sembona sethuthile nje kasimali. Yikho ke besibanika ithuba futhi ukuthi indani lenze njalo. Kwakhanya yena kulelo hlelo kazange aphatheke wathi uyabuyela. Yikho ke sasesithi ukuthi hayi labo ababuyelayo ukuthi bona bayabuyela bezithola ubona hayi ibandla kalisebenzi ngaleyo ndlela. Mthemba kade sisebekwazi angikhangelelanga ukuthi kulo muntu ozaqhubeka esenza konoko siya phambili.
Khona ukuthi amanye amalunga axotshwe kuhamba njani, kuzayenziwa na njengoba sabona umthethwandaba unquma ukubana akumelanga kwenziwe ngumnumzana Chabanga?
Umthethwandaba sizawumelela lowo mthethwandaba udlule. Ukumiswa kwabantu kakusoze kume ngoba umthetho lwami section 126K awenzelwanga iparty yethu yonke. Kwenzele phose wonke ama-parties wonke nje ukuthi umuntu othe wabekwa iparty eParliament engasalandeli lezo zinqumo zaleyo party, iparty yamcela ukuthi hayi akazophumula ahlangane labanye. Ye, isikhathi phela sizafika ukuthi leso si ngumade bethe kumiwe sidlule. Kodwa kungabe kukhona labo futhi abangalandeli izinqumo zeparty, hayi iparty izabacela ukuthi hayi kababuye bezophumula.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga, ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ngokusenjalo, isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Mike Bima usekhuthaze amalunga ebandla elibusayo leZANU-PF koBulawayo ukuthi aphume ngobuningi ayevotela umnumzana Joseph Chuma ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela iPhelandaba Chabalala edale leParliamente kulandela ukuxotshwa kwelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla leCCC. Umnumzana Siziba kaseyikuncintisa kulolu khetho ngoba umthethwandaba uphakemeyo izolo ulahlele kathana isicelo samalunga ebandla leCCC agoqela yena uSiziba labanye esokuthi kumiswe ukuxotshwa kwabo eParliamente. Umnumzana Bima uthe bakhangelele ukunqoba kulolu khetho ngoba belengatsha zama-structures aqinileyo njalo unxuse lalabo abangaso malunga ebandla leZANU-PF ukuthi bavotele abebandla elibusayo. Ke sizwe amazwi kamnumzana Bima.
The number that we are really confident of here sometimes does not compare with the people who come out on the voting day. Some people take election granted and say, well, we are going to win. Others will go and vote. I can stay behind and will win anyway. So we would like to change those attitudes that each and every member has an obligation as a party member go and exercise his or her vote.
Lo-ke ngumnumzana Mike Bima, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Kusenjalo umnumzana Chuma usezanqikilana lonkosazana Mo Blessing Tembo olomkhankaso usanda sungulwa ngumnumzana Chabangu. Ukuze sizwe okwenzakale kumhlangano weZANU-PF usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ebekhuthaza ukubana abantu balapha emadrobheni sinanzelele ukubana intuthuko iza ngabantu abafuna ukuyisebenzela ayizweli yodwa. Ngakho-ke thina njengebandla leZANU-PF singabantu abakhuluma sisenza ngoba siyanakekela ukubana abantu kunempilo ezingcono. So ngikade kucela umnumzana uBhimi abaqinina Sulumane nevoteli bandla eliyilo vele elifoni uhulumende upresident weZANU-PF abaministers ngaweZANU-PF nako ukuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngomuntu weZANU-PF ongaliyo nohulumende ongayenziwe izinto ezingenantuthuko phakathi eningokuthi uhambe ephalamenti uyobanga umsindo ugcine uxotshiwe ungasasebenzi ungasamelela abantu ngendlela omele ngabe yiyo omele abantu ngayo bebezointroducer osimelayo lapha ephilandaba jabalala constituency.
Kuyini okunye okukhulunyiweyo? Kuyini abakukhuthaze ngakho njalo ubone lokho kuqakatheke kanganani?
Ukhuthaze khona ukubana lapha yabona mina ngumuntu vele osheke wasebenza edaleni ephalamenti ngingena ngo-2015 ngaphi ngo-2018 ngiphakathi kwabana kunenge engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephilandaba mpophoma. Ngakho-ke esicela abantu layi ngilani-ke libeshele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uzulu. So sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections, siyenze into epheleleyo. Lapha kubulawayo violation ingu-one constituency kuphela iphilandaba jabalala. Amanye ama-elections awama-MP akwezinye indawo kulamanye asemashonaland west eChegudu lakoZimba, amanye asemashonaland east eBoromonzi lakoSeke.
Ngoba nabanye ade bekhona.
Hayi, kulo mhlangano bekunabantu abangapha kuphela kobulawayo. Besina malunga e-Paul de Biro, amalunga e-Central Committee no-chairman we-youth we-province. Uzakwenza amanye ama-press conference kuma-provincial engiwaqambileyo laye sesiya-introducer abazamela iZANU-PF endaweni zona lezo.
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise. Lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini?
Noma ekhona mina bembona nganta unqoba besizaqoba ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje. So abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ubana ukhanselo wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ulina uhlala 120 hours ungena amanzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phosho mhlawumbe kabili kuphela. So mina sengihambile ngacela uhulumende kudala, uhulumende usezwisile ngikhuluma kade. So ngibhizi ngilama-programs sesigeba imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engakaluli abantu bebethola amanzi emgodini. Ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana nohulumende angilwi laye. Ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela, uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi. Ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sibe angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enhle kangaka esiyenzayo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba Tshabalala koBulawayo. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. iStudio 7 iphakathi kwemizamo yokuxoxa loNkosazana Thembo ozancintisa kule ndawo. Abezempila kahle babikwa bebhodabhoda ngezigaba bekhulumisana loZulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sekholera. Wona usubulela abantu abedlula amakhulu amathathu 300 solokhe uqhamuke nyakenye. Umkhuhlane lo ubangelwa yingcekeza njalo abantu abaningi bawubamba ngokunatha amanzi angcolileyo. Izolo abezempila kahle laba bebesesigabeni sedethe kuward 18 ewange lapho abahlangane khona lo kansila wesigaba umnumzana Stanley Dorima kanye lezakhamizi zalindawo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Dorima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Abezempila kahle bayatholakala indawo zonke lezi nsuku ngenxa yekholera edumileyo kakhulu. So kathi silomunye umbuthano kade silawo but abe-health very iza abantu abakhulu ukuthi zakundawo leyo zonke zonalezi zingakutana abantu abahlanu abambalwa mpishana make sure ukuthi bayalandela okumele ukuthi kulandele so abe healthy bayeke khona zonke indawo kungaba kusezikolo ezibhekana make sure ukuthi bayakhangela ukuthi izinto zangenziwe phakathi komumo esilawo wekhorela ziyalandela yini.
Ukhona ngapho endaweni yakho usukhona yini lo mkhuhlane?
Kade ungakazi khona but ku district yewange ikhona ikorela but endaweni lapho engihlala khona edivision kwange national park edivision hayi kade singakazi ukuba khona komkhuhlane wona lo but ukuba khona ukhona in the district and ezinye indawo ungathi ufike khona I think singaba engozini enkulu kakhulu because indawo ezinjengezethu lezi labantu abaningi kakhulukazi wokuthi akumelanga vele sibe lekhethi yokuthi silawo umkhuhlane lo ekorela so abeyeyokuthi ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawuyenzayo ngilabo sokathi esikhuluma kanje sisezinye iindawo esizibona ukuthi lapho kufikela khona abantu for sure izinto they are in place so babambe umsebenzi omkhulu kakhulu okwakathi esilapho endaweni yami lama-neighboring wards hayi asikhezwa umkhosi wokuthi sekulekorela but in the district sokukhona so ngasikhona kudistrict ukuhamba kuyabe kuyenza abantu lokuyana yikho okunye kuzayenza ukuthi ezinye iindawo zinese zilawo umkhuhlane wona lo.
Amanzi ahlanzekileyo wona akhona yini lilawo?
Amanzi ahlanzekileyo akhona kakhathesi isikhathi esiningi siyaba lo hlupho sibi but this time yalathi amanzi akhona and siya-alertinedisa uze sivikele umkhuhlane wona lo wekorea.
Lo ke ngumnumzana Stanley Dorima ukhansila kaward 18 esigabeni sedethe emangweni wewange ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekhona le edethe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sisalibonani basakazi ekuseni siyabona indaba kaChabango yebo engazama ukuthatha isimbolo kumele igama le-party kodwa into angasoze ayikwanise ngokuthatha intando yabantu ngokuzikhohlisa nje konke khona lokhu akwenzayo. Ngiyabonga ukukhuluma ngo-Alec Nyati.
Studio 7 ndivuka njani babugande nabalaleli ye hayi ndithendile lobaba othi abantu bezimbabwe kufanele babambane asazi ukuthi uchaza ukubambana kuphi lapha ngoba i-MDC since kudala iyi-1 yayiyona opposition party yayehluleka ukukhipha izanu and then nanko amakhampani abuya kobulawayo afika tafuna abantu abakhulumisa ishona lesilungu wakwakubona ngapho khonapho kubambana kuzoba khona khonapho ayisekeleni kuzisikelela efahweni singamandebeli imbonge babugande abalaleli.
Salibonani, salibonani Studio 7, salibonani baphathi, salibonani balani balaleli baka Studio 7. Ye, siyabonga hlelo esihleli sinika zona. Ngingala nje sisikhathi ngingaqeda isikhathi into engizocela ukuthi ngitsho mina abantu bakithi kuyacaca ukuthi thina kulanto nje esizwebi ezezimbabwe sizohlala sikupheka kodwa engicela kuzulu wasezimbabwe ohlukunyezwa i-ZANU-PF ngicela abantu bakithi sibe nephathi eyi-1 kudilizwe wonke la maphathi sibe le phathi eyi-1 silwe ne-ZANU-PF ngoba ma kusenziwa amaphathi amaningi i-ZANU-PF iyathatha ama-chance angeke safasa inqobo. Siyacela abantu bakithi sibe impumba angitsho ukuthi iyiphi iphathi noma iyiphi iphathi kodwa kube yiphathi eyi-1 sizogcwala kiyo sizame ukuthi silwe ne-ZANU-PF ukuze sithole inhlalakahle. Ngiyabonga abantu bakithi ngicela imeseji yami iqhubekele phambili umuntu osezimbabwe.
Ufuna ukubhekisa ngendaba yamalungelo mina ngibone amalungelo ukuthi asebenzela bani njalo asebenzela abanjani bathi bethathela abelungu umbuso kwathiwa independence angiyiboni mina leyo nto le ngoba abelungu bebengcono kabi obaba babo besebenza namhlanje obaba bethu abasebenzi ubaba bami uhleli phansi akasebenzi lokhu nje walilwela lanelizwe noma abantu abaningi balilwela. lalelizwe avele abathole lutho fana nenja ebamba inyamazana iqini ngasaphiwa nginyama izo nje ngomnuko nje ukuthi libibambile so lokho nje mina ngingumartin tita nje uyangihlupha vele emoyeni wami ukuthi abantu abalelalelalizwe namhlanje abatholanga lutho bathola abathize yebo batholayo kulungile kodwa laba abangatholanga nakutiwani ngabo ngomartin tita lokho luma isizulu salaphana emandebele
siyalibona ngestudio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi kanye nabalaleli ngestudio 7 kundebele ngisekhotri park mina uyazi ngithanda ukuphikisana lalo umuntu lo ukuthi ngitsaka kanti ngitsaka lo muntu lo ikhanda lakhe vele linjani injani kaubuntu ilizwe leliyangagwebi khonapho uphethe ufithe into zamanga njalo futhi kunje iqiniso ukuthi kawudle ngatho khonapho iqiniso uyalizwa but uyalukuvuma umuntu omdala ungakathi naye abantu benzani vele linjani bonke lapho gawulike ngapha akeli zameni ukucabanga out of the box think out of the box leli zakhe abantu abadala siyana lezinto zezanwini le selibuleli ilizwe labantu kwalivumi ngani kahle kodwa lancane ingafuni lizahamba kuphela
bonani bakwethu njani hayi bakwethu sanizwa nyakhuluma sabezogawule nabochuma nalabo umsaka bakhuluma mpela umsaka bakhuluma beze befuna ukuphuma inyembezi uma betshela iqiniso abantu abangafuni iqiniso hayi hayi madoda kanti abantu abanjani bona laba abantu ababakhulile kuphi bona ini ukuthengwa ukudla abanye abantu mpela ekudleni bengampulala umuntu umsaka nabogawule hayi madoda ningayenzi njalo mani ningayenzi njalo esebona izanikefu sifuna ukubokhumdenda manje ukuthi wayekhuluma iqiniso hayi madoda hayi khona mina isifiso sami fisa ukuthi nje abaholi be-MP be-MRP behlangane bekuxabana njengesinqusu lezo umqondisi uright lapha nabo laba abafoto abanye barati balapha sibathanda benjalo bendawonye manje ma behlakazana phakathi bachaza ukuthini hayi ku-right le nto leyo abahlangane bebambisane mani bebe into eyi-one sikhipheni ledoti lene-ZANU PF lokhu siyekele lokho ezimbabwe uhambe nabo
sanibonani lanaku-studio 7 ekhaya leyinyusi hawu sayithola iyinyuzi siyathola nevuselele umoya sisithi hayi bo akube njalo bantu bakithi lisivuselele mpela umoya ukhona loo ndoda lona osivuselelayo umoya bathungubani usani sibani something oda hayi indoda iyakhuluma sibisele emuva mpela la esasiyikhona kudala hayi angathi ningahlala limpa ngoba kukhona mpela ngoba ma sikhuluma sabe sicabanga ukuthi kanti thina ngaphambi kokuthi kubuye ilontoza iyikebhe babengekho yini abantu bakithi ababekhuluma izinto eziyizo babegayidisizwe so hayi leya ndoda iyakhuluma impela siyacela ngathi ngahlala lifaka ukuze sivuselele umoya siyabonga
ye salubonani ku-studio 7 salubani ku-studio 7 ndinjani ukuphila lapho ye mina ngiyazi nginenkinga no-studio 7 u-studio 7 ukhuluma iy'nto zezanu of PF kuphela ngeke kuze kutshela njengezinto zabo-tripleso yeziqiniso khona manje sesizwe emaceleni nje ukuthi kuzovota zicele nje kuzovota ngoJuni manje kuzoba la marerat kodwa u-studio 7 ngeke uzeuze khuluma nje into zezane izane sithe nento zabo chaba hayi studio 7 hayi akele zameni umzamo akele zame ngempela madoda ukuba ungcono yena hayi khona balithi yakhuluma likhuluma nje ngabo chaba langezane langalokhu ngeke uze ukhuluma ngento zelontuza akuze bekhuluma nje ngento ze-3PC ukuthi kwenzakala ayikho nje into ye-studio 7 ayikhulumayo enhle nge-3PC ukhuluma ukuthi nje kuphela isiye sokurekhodiwe sokuxotsha abantu kuphela and ukuthi lezi nto azikhuluma yi-fak hayi studio 7 ayikhona madoda ayi na angisamthandi lo studio 7 ukummamela angisamthandi sidalo hayi akele zame madoda khona manje kuthiwa kuyavota sikuzwa nje emaceleni ngendaba zasemaceleni nje kodwa ku-studio 7 abakhulumi ungani lingakhulumi hayi khona hayi
lingelele melele ku-studio 7 siyezwa kukhulunywa ngendaba yemali lapha enikezwe ilizwe lakithi ukuba iphathise ekudleni abantu abaswela ukudla kodwa into yakhona ebuhlungu ukuthi laba abazanikezwa lokho kudla kuthiwa benikeza abantu bajika bethengisele abantu bona kuthiwe ukudla lokho kwenikezwa abantu bejike bekhethe abantu futhi ngokwezepolitiki kuyinto engaqondanga leyo siyacela ukuthi nga kuyalungiswa into ezifana lazo nalezo abantu bethole ngokufananayo kungakhethwa muntu ungathengiswa ngo ngoba bona laba isiphathimanti ezinikeza ukudla ukuthi zenikeza abantu zifika zihambise ukudla okuncane zifika lapho zibheka emzini yazo sezithengisela abantu ukudla. Leyo yinto efanele ibhekelelwe kakhulu ilungiswe kubonakale ngoba bathatha kabakugcina emzini yabo banika abangani babo abangani babo kube yibo asebethengisa lokho kudla kumbe kuya kungamabele kumbe kuyimunzi. Siyakubona kwenzeka kakhulu kuphela kithi etshologi. Ngiyabonga.
Ngingachitha isikhathi kustudio 7 ngithi mphawulo ngochabango enye umuzwe klabalala lapha kustudio 7 ethi yena kulezi gebele surround uchamisa abafuna ukusisusa. Ngabe sure ungathi umuntu njengo-Astolos Siziba ungambiza ngesigebenga umuntu ehlala simuzwa ekhuluma izinto ezinhle ngokuthi ufuna ukuthuthukisa izwe lakithi uba yisigebenga wababenzeni Chabango. Hayi lo baba lo uyazidlala iy'ngqondo zabantu. Mina ngicabanga ukuthi lani kunabo kustudio 7 uchabango ungalimbuza deep kalikha phezulu ngoba lo muntu kumele sichazele ukuthi uchamisa njengoba ethi umholo wakhe kulesikhathi esinganani babehlangane babehlala etafula linye na kumbe lokho wamgcina kudala khonapho kumbe kwenzakalani eke sichazele kahle kahle ukuze sibone phela ukuthi lento leyo ivelaphi yaphi ngoba kwamanje into esiyibona nje simbona njengomuntu obhikizayo nje odlala ngengqondo zabantu ofostayo entweni vele engamdiliwe ngoba uchamisa uthi kangasuse le khanda lakhe angasebenzisa ikhanda lakhe. So uchabango ungazabi ukusicacela kahle kahle sicela ukuthi nike nizabe ukubuza kuhle kuhle kwabo-studio 7 imbuza into ezicacayo kasicacele baba lo ngoba kwamanje hayi into yakho ikhuluma kayizwakali.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ngemva kwamaviki ambalwa kuxwayiswa abenhlanganiso yamahouthi ukuthi bame uhlasela imikhumbi elwandle lweRed Sea elemelika leBritane encediswa ngeleAustralia, Bahrain leNetherlands ahlasele isigaba sakweleYemen esiphansi kwenhlanganiso yamahouthi. Inhlamvu ezisetshenziweyo ngezilobuciko bokuhlasela lapho ezijonge khona ukwenzela ukuthi kungathinteki abantu makhaza. Zachaya njalo izikhali zama-missile ezivimba isibhakabhaka lendizamchina ezingelabachayeli ama-drone. Embikweni awethulileyo uMongameli Joe Biden uthe ukuhlasela lokhu ikuphindisela ekuhlaseleni kwemikhumbi emanzini eRed Sea okubalisa inhlamvu zokulwisa imikhumbi eze-anti-ship ballistic missiles okungokwakuqala emhlabeni jikelele. Ukuhlasela kwenhlanganiso yamahouthi lokhu sokufaka engozini izisebenzi zakwelemelika ingcwethi zolwandle lesizwana labo befaka engozini ukuthengiselana lokuhamba kwemikhumbi abantu bekhululekile. UMongameli Biden wengezelele esithi ukubhomba kwendawo zamahouthi lokhu yikuzivikela okwandulelwe ikuzama ukusungula inkulumo okwenziwe ngamazwe ambalwa kunye lomanyano we-United Nations Security Council becebisa ukuba abenhlanganiso ye-Houthi bachiyane lomkhuba ukuhlasela imikhumbi. Ukuhlasela lokhu okuqophileyo yisibonelo sokuba elemelika labangane balo alisoze libukele ukuhlaselwa kwezisebenzi zethu lokuvumela izikliwi zifaka engozini imikhumbi endaweni eyiyo esetshenziswa imikhumbi yokwenza amabhizimusi umhlaba wonke jikelele, kutsho uMongameli Biden. Angisoze ngithikaze ukuvumela ukuhlasela njalo sivikela abantu bethu lokuvulela ukuhamba kwemikhumbi ikhululekile nxa kungadingakala.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika lusifikisa ke emaphethelenwi ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele isinqumo esithethwe ngumthethwandaba sokulahla isicelo samalunga webandla le-CCC alichumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edale lephalamende. Ibandla le ZANU PF lisungule umkhankaso wokhetho lwe-by election esigabeni seChabalala phelandaba lapho ibandla le CCC elibophane imisila khona. Lesi sigaba yikho okuxotshwe kona umnumzana Gift Ostalos Seziba kwafakwa unkosazana Mo Blessing Tembo liqhuku elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngilifisela impela sonto elithukela ngisithi asidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo. Igama lami ngu Chris Gande, kodwa silazo ezinye nsuku zonke ntambama ngo 7:30.